abemigambo yemali eyestock exchange kwele Botswana laseZimbabwe balobelane isivumelwano sokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili emsebenzini lo eHarare. Isivumelwano lesi sikhalele ukuphathisa izizalwane zamazwe omabili kakhulu ezeZimbabwe ukuthi zenelise ukukhukhumeza isikhwama sazo ngokuthenga ama-shares emgambo weBotswana stock exchange. Ele Botswana ngumumo omnotho ozinzileyo, lilamathuba angcono uma umuntu ethenga ama-shares kumakampani angaphansi koluhlu lweBotswana stock exchange. Umnumzana Edmond Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eGaborone uthi kumqoka ukuthi abeZimbabwe bathole amathuba okuthenga ama-shares emgambo ofana lo weBotswana stock exchange.
Into enhle ukuthi ama-stock exchange aweZimbabwe kanye leBotswana alobelane isivumelwano, lokho kuzanika ikakhulu abeZimbabwe abenelisayo ithuba lokuthenga ama-shares kumakampani eBotswana lapho umnotho ongathi usahleli njalo kulamathuba okusecure ama-investments abo.
EleZimbabwe liphakathi kwesikhathi esinzima kwezomnotho kulokuqonga kwentengo yempahla kanye lokwehla kwesisindo semali yelizwe uma kuqhathaniswa nemali yakwamanye amazwe. Lokhu kwenza ukuthenga ama-shares emkhambo weZimbabwe stock exchange kungakhanyi kangako. Ngakho ngokulobelana isivumelwano lesi eleZimbabwe leBotswana alithemba lokuthi isimo singaba ngcono. Omunye weZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Andreas Sibanda uthi linyathela elile nqubela phambili.
Ukusebenzisana kweBotswana stock exchange leZimbabwe stock exchange into ezaletha intuthuko ikakhulu ebantwini beZimbabwe, ngoba sebelenye indlela abanga-investa ngayo ngaphandle kokukhangela kuphela ukuthi imali zabo bangazi-investa kuZimbabwe stock exchange.
USibanda laye uthi ungamanga kuhle kwesimo somnotho weZimbabwe kubhala kwabafuna ukuthenga ama-shares ithuba lokuthi befake imali kubhizinisi abangalithemba.
Kathesi benelisa ukuthi bengathenga ama-counters kumbe ama-stock kumbe ama-shares ngapha kuBotswana stock exchange. Singakhayela kathesi umkhonomo wekhaya awumanga kuhle, kodwa umkhonomo walapha wona ume kuhle, so kuyinto engabanceda ukuthi bazithuthukise.
Isivumelwano sobudlelwano silotshwe eHarare ngomvulo phakathi kwabosebalukhulu bemkambo yestock exchange yamazwe amabili, umnumzana Thapelo Tsewule wakwele Botswana lomunye wakhe umnumzana Justin Mkonyi weZimbabwe. Ngaphandle kwabantu makhaza abangathenga ama-shares amankampani kanye labanye abangaphansi koluhlu lokutshala imali balakho ukuthenga kanye lokuthengisa phakathi kwemikambo yomibili. NginguMartin Ngwenya weindaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.